Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhla ka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi udubula kwegesi, udubula kwafutha, kukhulunywe ezinye iikomi ziyafaka and abantu bonke bathukise ukuthi hhayi ingalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilo nxa beseyisebenzisa imali yangkhona engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks izenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sisa kuswa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela weqembu leHighlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we 2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshiwe namuhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumende. Amalunga edale lePhalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lePhalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwe-budget. Umgcini wekomiti yePhalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale umnumzana Joel Gabuza usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle sibili, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi ifakwe ubhajethi lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminizwa ifakiwe makhonfezi wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile okwenza ukuthi lelisheshubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le i-pre-budget workshop kungakabi le budget besizama ukubonisa uminist ofinance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhona kuzwani ukuthi thina sithiwe. So sifakile imizwethu yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Ngiyakwazi ukuthi udubula kwagesi, udubula kwafutha, kukhulunywe ezinye ikomiti ziyafaka and abantu bonke bathukise ukuthi hhayi ingalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sesimtshengisa uministi ukuthi hhayi udubula ungabi emagesini. Sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubule kulube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusela ma-generator. Indawo esigaba amagesi sokusela ikariba, ikariba ila manzi. Then sikhangele ukuthi iwanga ihlalifile ngama-generator asemadala la. Esanyati le minyati ngala akusela lutho, imitshini yadingwa ngama-1920s, 1940s. So sokuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze ama-space awatholakali. So indawo eziningi akujenerator magesi ngoba imitshini aseyafa. Ube zimbonisa uminist ukuthi hhayi ukuthi silungisise imitshina leyi akusancedi ngono sifake ama-generator amatsha ukwenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi kodwa wesitshane esingakwenza ukuthi sikhangele iindawo zabosola ezelanga ngoba loku utshiphile akunidi kwakhiwa before kuthenga ama-solar panels ufake ndawonye phanye-ke ewayeni ukuthi ugaye amagesi. and if na state na bona minister into ngayenza la asithi the province sifake 50 megawatts yamagetsi esingawa generator ngelanga ekuyasinika 500 megawatts kokuyiyo a shortfall esilayo endabeni zamagetsi. So kungasinceda ngoba kuzabhusta amagetsi, kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje, ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months yasesilawa amagetsi abani. Ezazithi kukhona abanemali zabafuna ukufaka ama-solar systems. Kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwa ngamuntu ewoda ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kunekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole kwishiphile, then kuzasinceda ukuthi kuphazele kube lama-differences. Kuningi njalo esikutshele khona umini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha lase Zimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagetsi lezo mafuta into encane ukuthi kungaelesifiso i-political will yokuthi belungise ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile, and i-1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wekomithi yebona ngamandla amagetsi e-Energy Committee, sixoxela ese-Victoria Falls. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayona le inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank, umnumzana John Mangudya, uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni, njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizwe-ke ngemali le entsha ebuyayo, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengacilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona, babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo, ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi, ngoba kulabantu abanye lama-newspaper zinye izindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba leyo ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwean dollar ababekhuluma ngayo, ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note. Ebesiye siyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note, khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwean dollar kumbe ZWL. So kusitho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi, ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kwamnumzana Mangudya lomnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hhayi.
Ya, angibona ukuthi kunokuphikisana, kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha izachabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani kuba bunqube loma Mangudya bazama ukuthi babambe ama-expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha, kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha, yiyo iZimbabwean dollar ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona ubona ingane iza letha ubungcono yini?
Okwesikhatshana iza letha ubungcono sibili, kodwa udubo lwami ukuthi nxa imali ingena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ngizezibank bekumele idinga abanye amacebo awokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu benga-withdraw imali bahle bakwanise ukuthi bayilethe futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba udube esilaloyo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sinyeli ebantwini kodwa ayikho kuma-bank, so ukuthi abantu abaningi bakwanise ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu baya befuna ukuthi bazidingele ama-US dollars, imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama, ubona lokho kusenzakala?
Angibone kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Ngibona njengani i-cash ingabuya kuzaba ne-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho, so angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzabe uyitshintsha ungasebenzi ngoba imali yangikhona khathesi ayinabhalu ukuthi suke wazi ukuthi yimali.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Wayengumsakazi weZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Senganamasiko senziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola.
Njengoba ulitshembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lwezothando. Hambe abafana bakulezi nsuku balithola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha? Siqhubeka-ke silo mama uSakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela, kusafani lakudala ngoba intombi oyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kade sesigijimela lokho okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube lentombi yakhona apho. Njalo isintu sesibalekile ngoba sesichile isintu sethu kade sihamba ngase ekadeni, sesilandele enye indlela. Ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela, kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lesi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la aseshela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi ha mina lokho ngasezokusebenzisa?
Ungakhale ngani ulo makhalekhukhwini ongangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu? Hhayi, akuzela ungalaso muntu ebantwini ngaphandle ungaphonga ukuthi hayi ne-long run ukuthi hhayi sesivala i-social network sibuyele futhi kumafoni ngalana akudala yimaybe but hhayi angiboni kusiba njalo.
Ye, ungani kuwona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli, khonokho kuyi-inbox kwabo lokho kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe, kuyini khonokho kani?
I-inbox angithi yabusa umuntu usumcelele eceleni lapho kungeke wabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe, kodwa kuyindlela elobugwala phakathi ngoba ma umuntu umcelela eceleni kutho ukuthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lihlele ikonywe khona ngale makuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjwe manje athi semvele ngicelele SID sikhulume sibabili masiqede indaba yethu sivele siqede
Madube kuvele kwakumnandi kangalani ukushelwa nje lijaga lapho nasemthonjeni
kwakumnandi diwa kwakumnandi sibizi ngeke ngithamba amanga hayi kwakumnandi sasithulula lezi sihlahla lakho uphulule uphulule sizosiphela amahlamba noma uhambo la ubeshuwa fike ukuthi hayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyale ale lokhu ebuya kungifana ukuthi ngiyangisala ngiyale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hayi ubuyile kane ngala
khona ukukwala kwakumnandi mdluli
kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangikhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle manje okwalezi nsuku loku efacebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba kuqale nje kanjalo so yinto nje vele iphele masinyane okudala uyabe ukujulukele so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle
ekhaya kukhona phela yabanye lokho bekwenza
amakhaya asasekhona basakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenzise zeshoshoshayo noma ngelayo ifoni sizakuze iphosi sidinge naleyo ingene kubo-social la ukwanisa ukuxhumana nabantu
amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane
ayaphosa amankazana leyo nsuku amankazana iyafuna kakhulu emzulobayo so sokufana sokusenza into esingayijayelanga sokufana kababo sebephosa
baphosa besithini Madube uyaqalisa njani
kuma-inbox khona kubeephosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongum-anta nabancane abafana kula kuze lokuthi ngaphi ungahlangana njani konke koko kuyizinto sebekwembona
nganto-ke uhlupho mdluli
ye amantombazana asekhona ngiyakuzwa kuthiwa khona azishelelayo langendlela aba-inboxa ngakhona bakhona abanye aba-inboxa bele-intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi labo bantu abame besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlambeni sokuke kwabayenzakaleko
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga Gibbs luyalandela uhlelo luphathelane labasakhulu
Yebo 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 mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy uhlelo oluqoqwe yiBritish Council kanye lezinye inhlanganiso Nacho ngiyakwamukela kuhlelo Butunyela.
Ngiyabonga Buti Mike as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi sithabile ukuba lawe ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa ku radio. Sithintene udaba olukhona egudwini namhla. Awusitshele okunengi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy. Uhlelo olwasungulwa yiBritish Council lezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele access office social media bengathi iConnect Hubs bayithola kulokhu zenu ku Facebook ubo Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abasha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Uzawuya ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week and i-training yenale lami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa. Uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network. Uyakwazi ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning. Because ngiyananzelela kakhulu ukuthi on my side even ama-youth amaningi alekha ngendaba zokugcina imali nokuraise imali so ngifuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebhizinisi imanejwa njani into ezinjani
awungitshele Nigel libanka-ke abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo
angikakhonfirm abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo imalayo kodwa engikwazi obulawayo sibabili
uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Afrika ithuba lokuthi basebenze ndawonye ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabulobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na
engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa nenkabathi abasha from amazwe athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu abantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza inzamo ukukwenza eZimbabwe uzanginceda kakhulu ngoba lami ngiyabe ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abatsha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu. Bathola ukuthi abantu abasha bala access to ukubona ama-opportunities wona la. Because ama-opportunities wona la anceda ukuthi abantu bezigqithe imisebenzi yabo.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, gqiba uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu futhi Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngibathanda ukwe-encourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungiselela izinto, sizame ukudinga awethu ama-opportunities, sizigqithe lama-opportunities. Singene kubo internet ngedatha leyo oyitholayo na uzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply.
Nigel, ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa ukuthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku-Facebook kule page okuthiwa yi-Connect Hub.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti Mike.
Kwanele kwanamhla mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMy3BIGMYKE3 yona username yami. Hayi mina mthwakazi omuhle, sengishaya phansi Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe mohle, mthwakazi mohle, bye bye.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo Vuselela Umoya.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamikele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphotshonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siya phansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayikwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babelolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebelolimi lunye kuthi ukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo lombono wabo kuthi uyabufana ngakho uThixo uyayihla lapha nebakhangela ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye kuthi ukuthi akula lutho oluzabehlula nyambone abantu befuna ukwakha izinto befuna ukwakha isizwe kodwa nxa bengalalimi lunye kuthi ukuthi kuyadilika lokwesibili esikunanzelelayo lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana akula sizwe esingaphumelela kumbe inhlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi indlela okwakhiwa ngakho isizwe ngoba isitha nxa sisiza nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo njalo bevumelana izinto zonke kuba nzima ukuthi into le ibhidlile siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela yikho wagcina ke sibona khonapho egcina echithiza abantu sebecabana lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa but mina bemfundi sifunda ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo kuthi ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho amazwi amanye ubone engaphumeleli kulobuyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje lapho sebenza khona lapho inkokheli khona abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na kungasetshenzwa abantu bebambene akula lutho olungasehlula
akuyiphethe mfundisi
baba ngegama lika Jesu siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona egama lika Jesu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Nansi impumela emdlalo yenguqu edlalwe namuhla umdlalo lapho bekuzindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare lapho sibengochekelo bhanqa 1 ka-1 iyada yanqoba iChapungu nge-1 ka-0 iZPC Caribe yona yanqoba iBlack Rhinos nge-1 ka-0 iWange yanqoba iMshawani Stars 1 ka-0 wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2 ka-0 Njisa yomculo kaNqobile Malinga haya ke iBoso singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.